Abamabandla ezombusazwe bathi sebelokwesaba ngoba uhulumende we-ZANU-PF elakho ukusebenzisa ibutho yiloba nini kakhulu ngesikhathi sokhetho ukwethusela abasekeli bamabandla aphikisayo. Umsekeli wenkokheli yabatsha kubandla le-People's Democratic Party, i-PDP, uMnumzana Wellington Nare, uthi ukuqhatshwa kwenkokheli yebutho kuhulumende kuyethusa.
Into yokugcotshwa kwebutho kuhulumeni siyikhangela njengento evumelana le nkulumo esesizibeka eminyakeni ukubana iZANU-PF ibusa ngebutho singani sile junta eZimbabwe. Kodwa-ke sikhangela ukungena kwabo kuyinto enhle ma bengena kupolitiki bevume umgce, kodwa kube sibe lensolo ukuthi na berekthaya bese bengene kupolitiki direct bazae baseve iperiod yabo.
UMnumzana Ndaniso Mpande webandla le-MDC ekhokhelwa ngosikhuca mfundi Washman Ncube laye uvumelane lonare sithi uGeneral Chiwenga uphiwe lesi sikhundla njengendlela yokwethusela uZulu.
Kuyasisolisa kakhulu ukuthi wonkona amasotsha lokhu ethola amandla ngobuningi babo. Kithi kusithengisela ukuthi wonkona ilizwe lelivele selimilitarize. Nanku uChiwenga omkhulu wamasotsha sengu-vice president, osibusiso labo bangama-ministers, olabo parents shire. So kuyasethusa njalo kusenza ukuthi singahlaliseki kahle.
Inhlanganiso yabesifazane e-Women Development Association in Zimbabwe, i-WODAS, ekhokhelwa nguNkosazana Juliet Nkiwane idane kakhulu ngoba kungela mama ufake esikhundleni esiphezulu.
Into kakhulu futhi esidanise kakhulu nxa bekukhetha o-vice president, thina njengabomama besikhangelele ukuthi kuzaba lo mama ozangena laye abe ngomunye wama-vice president. Sadana-ke lokhu kubuyela obaba belayina besiba bathathu bebodwa kungela mama. Kuyasidanisa kwani luhulumende kubomama kakasenzeli kahle.
Isakhamuzi seGwanda uMnumzana Msizi Gumbo uDozulu kumele avote ngobuningi ukuze lo mbuso osukhona ukhitshwe kungene umbuso ofunwa nguZulu.
Ngabe kuyenzeka nje sithole ithuba lokuba lokhetho olulokuthula njalo olukhululekileyo, lalo esikhangelele ukuthi khona simkhiphe esikhundleni, sikhiphe iZANU-PF embusweni ekubuseni leli lizwe, sithole esingathi thina i-democratic rule. Sifisa ukuthi khona bamukele intando yamaZimbabweni.
Abanye bathi umongameli Emmerson Mnangagwa bekungela ngenye indlela abengabonga ngayo retired General Chiwenga ngaphandle kokumupha lesi sikhundla ngemva kokuba ekhokhele ibutho elasuswa engumongameli Robert Mugabe, yena obekade ngasafuna lelizwe lonke okugoqela labebandla lakhe leZANU-PF. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.